Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 16 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
loko kuzodinga ukuthi sithathe inqumo ehambisana nomthetho sisekelo kanye nomgomo womnyango bese siya kwisigungu sika hulumeni sesiyocela ukuthi basivumele ngalolu hlelo esizoliphakamisa
umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa mnumzana Malusi Gigaba uthi uphakathi kokuzidla ingqondo ngokuthi uzakwenzani nxa amaphepha okusebenza lokuhlala okusemthethweni kwele South Africa abeZimbabwe ephelelwa isikhathi ngomphalakazi 2017.
Sasesivumelana ukuthi kungani singabi lenhlelo lokuqoqisana labazempila kahle kumbe laba abanika ama services sibafundise bazwisise ngendlela awethu amalungelo esifila ukuthi aviolated.
Ubulawayo usungula umkhankaso wokuvimba ukuhlukumezana phakathi kwabesilisa labesifazane we 16 days against gender-based violence. Akubizwa ozwayo kusasa enkundleni ye-White City Stadium kobulawayo lapho kuyabe kuchaya khona abaculi abedlula amachumi ayisithupha kulanga lokunanza amaqhawe ezomculo kwele Mandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathi ntambo ogajalwe indaba zasekhaya kwele South Africa mnumzana Malusi Gigaba uthi uphakathi kokudla amathambo engqondo ngokuthi uzakwenza njani nxa amapaper permits ISP ezizalane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili ephelelwa isikhathi ngomphalakazi ka-2017. UBenedict Nhlapo usiphalo ludaba lwengxoxo ayenze lo mnumzana Gigaba.
Ekhuluma le-Studio 7 eSandton eJohannesburg, umnumzana Gigaba uthe uphakade kokudla amathambo engqondo ngodaba lokuthi iyozalwa nkomoni mhla ama-ZSP permit ephelelwa isikhathi mhla ka-31 mpalakazi ngonyaka ozayo.
Umnyango awukasithathi isinqumo sokuthi kuzokwenzakalani ngonyaka ozayo ku-December 31 uma sekuphela lama-permit akhona njengamanje abantu baseZimbabwe.
Umnumzana Gigaba wayekuveze kwacaca ukuthi nxa ama-permit la ephelelwa isikhathi abeZimbabwe laba kuzafuze babobhe imitshaqana yabo babhekise amabombo ekhaya. Kodwa uthi akukho lula ukutshela abantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ukuthi baphume baphele elizweni isikhathi sinye. Ngakolunye uhlangothi uthi akukho lula ukuthatha abantu abaningi kangaka uthi usubapha imvumo yokuba izizalwane zakwele South Africa.
Loko kuzodinga ukuthi sithathe inqumo ehambisana nomthetho sisekelo kanye nomgomo womnyango bese siya kwisigungu sika hulumeni sesiyocela ukuthi basivumele ngalolu hlelo esizoliphakamisa. Okwamanje asikabi naso isinqumo esisithathile.
Loba kunjalo, umnumzana Gigaba uthi akungabi khona osethaba adlulisa amalawulo ngalesi saziso ngoba kungenzeka loba yini.
Okusho ukuthi isinqumo engangisimemezele sokuthi uma kufika umhla ka 31 December lama permit le imvume iphelelwa isikhathi leso sinqumo sisamile ngaphandle uma sekunesinqumo esisha uhulumeni asisithathile.
Umnumzana Gigaba uthi usethole imbiko emnengi yokuthi bakhona ababiza imihlangano loba abaqoqa abantu kumbe imali ngala amapermit besebenzisa igama lakhe. Laba ke uthi bazawukhomba olotshwala. Yena ke kudaza abala amapermit la ukuthi balinde isaziso esizavela kuye ngalolu daba.
Ngifisa ukumanxusa bonke abantu ukuthi bangaqhamazeli mabalinde sizisithatha inqume ifanelekile njengomnyango okuyizona ezocacisa ukuthi kwenzakalani into engaveli emlonyeni wami njengongqongqoshe womnyango wezasekhaya leyo nto mabangayithathi njengento ekhona amampungi nje
lesike saziso esesilindwe ngamehlo abomvu izalwane zeZimbabwe lezi njengoba bengafuni ukuzwa ngodaba lokuthi babuyele ekhaya ngomnyako zayo ngimestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Inhlanganiso ye National Convergence Platform iphawulwe eHarare lamhlanje njengenhloso yokuphathisa uZulu weZimbabwe kunhlangothi zonke zempilo ukuze anelise ukukhulumisana ukuqeda inkinga ilizwe elibhekane lazo endawonye. Okuninga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emkhosini wokuphawula lolu hlelo eRoyal Harare Golf Club umgcini sihlalo wayo owaye ngubishop wenkonzo yeAnglican kudiocese yeHarare uDr Sebastian Bakare uthi bakubone kufanele bacande indlela uZulu angakhulumisana ngayo sikhathi sonke. Umsekeli kamgcini sihlalo owake waba ngumphathintambo wezemithetho kuhulumende womanyano uAdvocate Eric Matinenga uthi leli lithube lihle lokubuZulu afunde ukuphatheka kunhlelo zokulungisisa inkinga eselizweni. Abaze kulomhlangano babalisa inkokheli yezifundi emfundweni yaphezulu eZimbabwe National Students Union ZINASU okubalisa unkosazana Caroline Zironzo ongunobhala kuhlangothi lwezokulinganiswa kwamathuba eZinasu khona eUniversity of Zimbabwe lapho aqhuba khona izifundo zepolitical science.
Thina njengabasakhulayo kumele siqhubekele phambili siyenze ukuthi sibambane sikhulume njalo i-dialogue kumele ukuthi sihlale phansi sikhangele.
Inkokheli kulomhlangano we-NCP ithi enye injongo yabo yikusiza ukuqeda ukwesaba kuZulu azwisise ukuba kungani kumele aphatheke kunhlelo ezihlose ukuthuthukisa isizwe ngoba sesedlula isikhathi sokumane abukele nje ekhangelele ukuba kube labenza lokho. Ungenwe ngabamabandla abalisa ele Renewal Democrats of Zimbabwe lele People's Democratic Party lumhlangano labavele emahofisini abameli bamazwe athi ele Nigeria, Malawi le Australia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu endabeni zasemacansini e-Sexual Rights Center lamhlanje ibambane lesibhedlela sempilo Central Hospital lese-United Bulawayo Hospital lezinye inhlanganiso ukutholisa abantu abaphila engozini yokubamba imikhuhlane engulamakhwa usizo lokwelatshwa kungelambadalo ekuqaleni kohlelo lokumelana lokuhlukuluzwa kwabesilisa labesifazane olwe 16 days against gender-based violence. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isikhulumi se-SRC enguye njalo umqoqi wenhlelo uMojalifa Mukwele uthi bayajabula ngokuba lohlelo olukhangelane lalaba bantu abasengozini enkulu yokubamba lokuthelelwa imikhuhlane yengulamakhwa.
Sikwenzile last year ke ukuthi ngemva kokuxoxisana lani stakeholders abantu besithi hayi kasikwanisi ukuya emaklinika abantu bayasibandlulula basenza singabi free ukuthi sifike sikhulume ukuthi thina isiki siyithethe ngapi uyafika kuthiwe ulihule yeyo njani yeyo isitabane sasesivumelana ukuthi kungani singabi lelihlelo lokuxoxisana labazempila kahle kumbe laba abanika ama-services sibafundise bazwisise ngendlela awethu amalungelo esifila ukuthi a-violated ngayo kumbe ubandlululo esiluzwayo lolu siya.
Ethi ukusebenzelana lezibhedlela ezinkulu zikahulumende kujonye ukuba bazi ukuba bengaphatha njani abantu abasengozini ukuze izigulane zingadondi ukuya esibhedlela ngoba zisazi ukuba zizaphathwa kahle.
Namhlanje uhlolo lwethu besilalo lokunikeza ithuba kuma-key populations ukuthi bathole ezempilakahle endaweni engelabandlululo njalo endaweni esikhangele ukuthi i-safe space for bona. Sibona luphumelele kakhulu, sizwile bona bempilakahle kumbe laba abanika ama-services bekhuluma ukuthi babone abantu abaninga kulo bagcine besenza la ma referrals ukuthi ba abantu bahambe baye babone indawo zabo njalo bobonake abantu abayiba kade bethatha ama services bazivumela ukuthi khona the best time today bekhuluma la madokotela la manesi bethola usizo abaludinga.
Omunye wabomama abaphila ngokuthengisa ucansi usibangani Phiri uthi uyajabula ngosizo abaluthole eSRC ethi ngabe luhlala lusenziwa ngoba bathole ukwelatshwa mahala njalo bekhuluma kungela kubandlulula ababhekana lakho uma bengaya ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe kwethula umbiko edalela eParliamente omayelana ngesimo sesizwe iState of the Nation Address ngolwesine oluzayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi lanxa kusobala ukuthi akulalutho olutsha Mugabe alakho ukulutho kumele akhulume ngokuvuselela umnotho welizwe lodaba lokuthi kanti vele uzachiya nini umsebenzi. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Brilliant Mhlanga.
Eqinisweni obekuyelwe ukuqakathekile abantu abafuna ukukuzwa yikuthi uphumula nini embusweni lo ngoba isimo selizwe leliyana sinjenje kungenxa yakhe akula umkhono ufile ungenxa yakhe akula development kuzo zonke indlela ongakhangela ngazo i-development kungenxa yakhe. Yikho abantu abaningi ababe athi bengafisa ukukuzwa ukuthi uthini mayelana ngokuthi athi esingathi ngesilungu i-retirement ukuphumula kwakhe kodwa ungangimbone ekhuluma ngalokho. Okunye njalo obekumele ukuthi ngawe uyakhuluma ngakho indaba zombusazwe eziphathelane lodlakelo sibona lusiba khona njalo le-general esingathi ngesilungu i-breakdown ye-rule of law elizweni leliyana izinto ofuna ukukhuluma ngazo ngoba nakho sokukhona la kuphathi yakhe i-rule of law kayisekho phakathi kuphathi yakhe. Kubuye le ndaba zezomnotho welizwe i-economy izinto eziqakathekileyo kumele ukuthi ngawe uyakhuluma ngazo esikhathi ukuthi uzakhuluma ngazo ngoba indaba ye-economy yiyo esiletha kulolu uhlupho esilalo esizwa abantu kathi sokhuluma ngama-bond notes konke lokhu kufanele kukhulunywe ngazo ngoba izibabhe kunje kayila i-currency yayo isebenzisa i-currency yamanye amazwe. Okunye njalo ofuna ukukhuluma ngakho yindaba ephathelene lo-economy but iyindaba ye-employment ngoba abantu abanamsebenzi.
Kuningi uMugabe asekhulume ngakho okuhlandla elifanayo ele-State of the Nation Address leli eminyakeni edluleyo kodwa okuningi kusuke kube yize nje. Kukhona yini angakutsho lonyaka ongabona nakugcwaliseka?
Eqinisweni ukukhuluma lezenzo kwehlukene inkomo and angiboni uMugabe ekwanelisa ukuthi akukhulumayo njengoba nehlale ekhuluma eminyakeni yonke akufeze ngezenzo. Angiboni eza kufeza njengoba nakade ngibalisa ukuthi kufanele akhulume ngakho konke lokhu kade ngibalisa. Uza kukhuluma ngoba kuyizinto okufanele kukhulume ngoba vele is part of politics kodwa eqinisweni angiboni efeza even ngitsho lokukodwa kwangikhona.
Alokhe ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa lontungameli inkomo weStudio 7 esecingweni ekwelebilitane. Umongameli webandla le-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai uzakuba lomhlangano omkhulu eHarare kusasa egcekeni leZimbabwe Grounds. UTsvangirai ukhangelelwe ukuphatha indaba ezimbalwa ezihlasele ilizwe ezibalisa udaba lokulungisisa imithetho yokhetho ukuthi ihambelane lesekelo sombuso welizwe esitsha, udaba lwama-bond notes kunye lokuyenzakale umnyaka wonalo. Amapholisa abikwa esephe lelibandla imvumo yokwenza lumhlangano. Kolunye udaba olufanayo ibandla le-People's Democratic Party lalo likhangelelwe ukwenza umhlangano omkhulu kusasa eHarare ozakhetha inkokheli ezavala izikhenxe ezachiwa ngabaqeqebuka kulelibandla besiya kweleZimbabwe People First ababalisa umsekeli kamongameli lomsekeli kamgcini sihlalo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Edwin Ndlovu.
Usasa ibandla lePeople's Democratic Party lizabe lile police conference ezenzelwa eHarare. Kule police conference sizabe sireview ama policies esilawo njengebandla, khangela njalo lama policies ke akahulumende. Njalo kuleyo ke conference yikho lapho sizakhangela khona ukuthi sigcwalise izikhethe lapho kwaphuma khona amalunga ethu okuhlanganisela ke elikamsekeli ke wamungameli webandla. Kumeleke lezi zikhethe zivalwe kusasa. Ama provinces asenzile ama nominations awo kuzavalwa ke kubonakala ukuthi kambe ngubani ke okhethwe ukuthi angene kulesi sikhexa ke kuningi okuzabe kusenzakala ke eHarare kusukela ke kusasa kuze kuyefika ilanga langesonto.
Kahle kahle ngobani abafake amabizo abo ukuthi bafuna ukuthatha isikhundla sikamsekeli kamongameli?
Ababili-ke asebefake amabizo abo asebengenile njalo kuma-nominations ukuthi bakhethwe ngama-province. Okuqala-ke ngubaba uSikhumbuzo Ndiweni. Osibili-ke liloya-ke lakobulawayo ubaba kuthiwa ngokucaca phulu. Yibo bobabili-ke abakhangela ukuthi bancintise-ke kusikhundla-ke somsekeli wenhlanganiso yethu.
Abanye-ke kwezinye izikhundla singathi bona ngabazakala kakhulu ngobani?
Ezinye izikhundla ezilandelayo umsekeli kumgcini sihlalo kule jaha ke leGwanda uPetros Mkwena nguye omunye okhona, ikanti ke kulalowayo ngumeya kobulawayo uPatrick Thabamoyo laye ungomunye ke ongena ke lapho. Singathi ke i-contestation yabavenda ngoba bonke kukhanya bavelele emangweni weBridge yoka vice chair leyo. Bese kusiba khona kamsekeli ka secretary general khanya leyo kudibana kamajaha emasingo umgcini sihlalo uHarrison Mduri le national executive member uStemere Willstaff yibabangqikelana khona. Bese kufika kamsekeli ke kamqoqi kulamajaha ke akhangelele ukuthi ancintise khona lapho ke umhlanganisela ke usengezo ke Thabangu oyi national executive member ke yibo abantu ke sikhangelele ukuthi ke bayakhontesta ke ama-nominations
lasenziwa ngama-provinces. Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, i-PDP, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 and ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama lamhlanje, lapho siyabe sihlaziya okwethulwe ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Malusi Gigaba, othi usazidla ingqondo ngokuza kwenzakala ukuzanzakalela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphepha eZimbabwe special permits azagcina ukusebenza ngomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-UNHCR lubika ukuba kule nkulungwane lenkulungwane zeziphepheli ezidabuka kwele Nigeria ezibuthaniswe kwenye indawo esemngceleni leCameroon eziphila nzima ngoba kungela zindlu ezilungele ukuhlalwa ngabantu. Abantu abaningi vele Melika bengakaqedi lokudla kwekhwefu leThanksgiving bebevele sebelayinile ukuyathenga impahla ezitolo ngelanga elilandela leli khefu elibizwa ngokuthi yi-Black Friday, ukuvame ukuthengiswa impahla ngentengo ephansi kakhulu. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Imizamo yokukhulula idolobho leMosul kwele Iraq eliphansi kombuso wabahlamuki besiMuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIL iqhubekela phambili. Amasosha kahulumende awe-Iraq Security Forces encediswa ngumanyano we-coalition abikwa lokhu ehlasela efuqa kanzima abe-ISIL emizameni yokukhulula leli dolobho. IMosul ilezakamizi ezedlula isigidi lengxenye abakade bephansi kombuso wabe-ISIL kusukela ngomnyaka ka-2014. Abe-ISIL babikwa belocuku besebenzisa abantu makhaza abaphilayo njengamahawu okuzivikela. Okuqakathekileyo kulo mkhankaso wokukhulula iMosul yikubona ukuba impilo zabantu makhaza ziyavikeleka. kutsho umthunywa oqakathekileyo kamongameli wele Melika, uspecial presidential envoy for the Global Coalition to Counter ISIL, uBrett McGeek, ethi yiso isiqondiso esiqakathekileyo esethulwe yinhloko kahulumende yele Iraq, uHeida Abadi, kumabutho wonke alelo lizwe ngesikhathi ekhangelane lesitha esingabalweli be-ISIL abadala ucuku ebantwini makhaza abangahlomanga. Ukuhlasela lokhu kubikwa kuguqela ukuhlasela kwebutho lasemoyeni lelaphansi. Kodwa-ke lo msebenzi bathi kawukho lula.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende wele Melika.
Gichi Waza Waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi ubokile. Waza Waza Friday my sweetie.
Ku Waza Friday lamhlanje akubizwa ozwayo kusasa enkundleni ye White City Stadium koBulawayo lapho kuyabe kucula khona abaculi abedlula amathumi ayisithupha kuconcert yokunanza amaqhawe ezomculo kwelemandebeleni. Intathela izindaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Zimbabwe.
Uhlangano wakoBulawayo enkundleni White City kusasa ngomgqibelo lapho kuyabe kuthe gwaqa khona abahlabeleli abachiyeneyo abagoqela umhlabeleli oloduma uThemba Ndlovu, yena waduma umhlaba wonke jikelele ngeculo lakhe elithiwa Meet Me in Zimbabwe, okuyilo esivule ngalo uhlelo. Li-concert yephiwe igama elithi We Honor Our Music Legends, ikhangelo lokuqala ngehola lesibili emini ngomgqibelo isiyaphela ngehola lesithupha ekuseni ngesonto. Umculi uJays Marabini ngomunye wabaqoqi bale-concert njalo uthi injongo yabo ngeyokunanza lokukhumbula imisebenzi yabaculi abaphakamise ezomculi kwelemandebeleni kusukela kudala.
Bonke njengabacabanga abakhona bakithi besibakhumbulayo, sibanikeza inhlonipho ukuthi umsebenzi abawenzayo mkhulu kakhulu, sinjenje thina sibonele kubo. Ngakho kusithatha umsebenzi wabo sinjalo susa phambi ukuze abasemva kwethu futhi bafunde kithi ukuze umculo wakithi ungafi.
Abaculi abalodumo wasebadlula emhlabeni ababalisa uSolomon Skuza, uDux Malax, uDon Gumbo kanye loMartin Dlovu, labo bazananzwa kulomcimbi njalo kukhona amaqembu azacula ingoma zabo ndawonye lezabanye abaculi abadabuka kwelemandabeleni yasebehlala phandle kwelizwe. Kuza kuba khona njalo abaculi abadla ubhedu kulezi nsuku abagoqela iqembu le-Iyasa, uDJ Mzo kanye loClement Magwaza owesitambo sami. Umkhokheli weqembu leBlack Umfolosi uSotsha Moyo, laye ongomunye wabaqoqi beconcert, uthi uZulu wakoBulawayo kumele abuye ngobuningi azozibonela ukudla kwamehlo.
Bakithi lingasabi lutho, isecurity yakho tight. Okudliwa ungaha buyisuthi ngoba ukudla okuningi uzathola okuningi okuthengwa ngentengo ephansi kakhulu. Usithi hey manje zayenza kanjani, okunathwaka ngikhulumi. So kuya ngobuningi.
Abadala bazihlukana lamadola amabili ukuze bangene enkundleni, kuthi abantwana bazabhadala idola elilodwa. Abantwana abagqoke i-uniform yesikolo bazihlukana le-50 cents ukuze bangene enkundleni, ikanti ku-VIP kuyabe kungenwa ngamadola alitshumi. Abaculi bakoBulawayo bahlezi bekhala ngokuthi abaphiwa amathuba, njalo i-concert ye-We Honor Our Music Legends iza ngesikhathi kulokukhonona phezu kwemibiko ethi lonyaka kubiziwe abaculi baseHarare emcimbini weKalawa Homecoming, wona wenziwa ekupheleni komnyaka lapho ukuza khona abaculi beSouth Africa ukuzotshaya koBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
We baba lo mama.
Singenile thina safika khona basi jabulela
amaphimbo amnandi lawo iqembu le Black Umfolosi. Ngabanye ke abazabe becula ku concert le eyakusasa lapho kuzaba kunanzwa khona amaqhawe omculo wakoBulawayo. Omunye wabo nange u Love Mama Jaiva.
Salanini Usalanini
Salanini zinini isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko besilazo umphathi ntambo wendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Malusi Gigaba uthi uphakathi kokuzidla ingqondo ngokuthi uza kwenzani nxa ama permit ayeZSP awezizalane zeZimbabwe esephele ukusebenza ngomnyaka ozayo. uBulawayo usungula umkhankaso wokuvimba ukuhlukumezana phakathi kwabesilisa labesifazane. Olivalelisayo igama nguGande Chris Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.